Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini, unkosazana Gamutirai Chaburumba, ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele siqinisele ukuthi abantu abanye thina abavalelweyo bavalelwe ngokusemthethweni, ngoba nangi ukuthi loku ngisemthethweni icala lakhona kanti lihlukanisa njani abanye lithiya abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sokunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo, i-petition esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe eboda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele-ke ukuthi mhla ka-6 Juni yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe-60 days bazasitshela i-decision ase beyithethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo-ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi ukugoqela indaba zeGuguraundi, lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yiMashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakala ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye ngizikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa, akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lweGuguraundi kasikhohlwanga ngalo, eka lisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele. Leyo laleyo inhlanganiso yamazomhlaba esiqoqode kuyo, lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sizabe siyiveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi ngempela mhlaba silalele ngethemba ubonile emalangeni lapha ku social media ubaba uprofessor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo wabala o Tigray o Ethiopia Ethiopia wabala obaroseland eZambia wabala imthwakazi kwele Zimbabwe silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi
manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani
ye esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni kumbe ngithi lokho esingakuthi yiverbal evidence but isebenza ngewritten evidence okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokume methekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi omama barechwa abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyithunyelwe ngu-Emerson Mnangagwa lo Robert Mugabe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP imizamo yokukhuluma lo hulumende iyehlule Omunye wabafundi be University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini unkosazana Gamuchirai Chaburumba ukhululwe ngumthethwandaba we High Court izolo ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i200,000 Zimbabwe dollars Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubothwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mbofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watadza, Lord Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso emele abafundi bamakolitshi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kukaGamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe
lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavalelweyo bavalelwe ngokungekho emthethweni ngoba nxake ukuthi kokungisemthethweni icala lakhona kanti lehlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yikwethuthela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumente yikho lapho babuyalibamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela napho nxa uhulumente sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekule cala elikhona sikithi ngabe bakhulume konke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla
Inqalike la khuluma laye uGamuchirai lo osekhululiwe unjani usesimeni bani njalo uthi bekunjani phakathi
kathethi ke singakakhulumi laye okujulile sisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhanda engizobezise ngoba uyazi lokhu ukuthi bengenalo kodwa sikuloke sizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu sikandenza ama-lawyers akhe
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini njalo nxa selike layafika banjani bakusimo bani kumbe nxa lisizwa kumagqweta abo
ye kulabanye bethu abayike abaseHarare duze bayenisa ukuyafika nazo zonke izikhathalo nesikuyafika ngazo. Yomumo awulunganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyayesanzithi waphambanisanga. Kodwa njengabantu abaziyo abayiminyanya abantu abazesanzi imalungelo abo akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso. Akusizi izinto ezingabasusa endleleni yabo abazibebezimisele kulisa ilizwe labo.
Lo yebo sephumile kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente. Ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona so kuyakwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesisehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona. Okuyinto engalinganga elizweni elingathi bathi abayithi ledemokhrasi ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bebotshwa bevalelwa especially khange nakuvelela abantu abangama-student bavelele kuyi kuthi ukuthi wonke umuntu nje phansi ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokufika kwahulumeni. Nimafikane nje nabantu abafuna ukuthi benze samdando bengagcilwa lapha befileka khona ende kuba yisinto esibi kakhulu especially ngalawa mananga okubuswa khona ngedemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenze nje khathesi siyakafika ekhethweni. Kuthi ukuthi la ngabe ngakhetha babuyele phakathi kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu beZimbabwe.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abafundisi eyezinasu. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yeMelika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe njalo uthi usomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna ya kwamanyamazwe bephula umthetho. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele omnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi siboneke idola selisiba lamandla ngasiliqathanisa ledola leMelika. Okwakhathi esike siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho-ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelele ukuthi iqansa amaviki wonke kutho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe icinisehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezibalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-Interbank rate. Kodwa ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe. Kwakhathi sibasa prefer ukuthi bathengise ngama-rand kumbe ngama-US dollar. So ngamafichane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniso sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabe singathembakala yini kumbe ikuthi nje kukhona ngabe kwenzakele izindombolo zonezo zabantu be-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo kwakhathe siyiyo into engakabi khona naleyo ngoba amafigures bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayila mandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquki imihla yonke.
Kuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi njalo liyake lixoxisane yini lohulumende labosomabhizimusi lamanye nje ama-stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono?
Iy'ngxoxo eziba khona nxa sixoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithola uzivuse leminyakeni sisanda ukuthola uzivuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuye bamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isisindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le multi-currency kusetshenziswa kwezimali ezishiyatshiyeneyo ezivela emazweni ashiyatshiyeneyo. Ngokunjalo-ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeMelika lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane. Siqatanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bade beqalisa umnyaka imali bo 1:900 kodwa kathe sesikhuluma ngabo 1:5000 1:6000 siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sicoca lezakhamizi bayatsho ukuthi kulesikhathi eke yahlala khona so $1 to $72 kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze batsho ukuthi hayi kodwa-ke ngakanthiwa kathe sisebeyibambile imali kwazokusuka lapho-ke kwathanca. Yikho-ke namhlanje sesilapho esikhona. Nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa le mbiko yabe ikhitshwe nguhulumende bayatsho ukuthi bona bayiyekela imali izigelezeliye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengetshe lapho ezazime khona. Ngakho-ke konkana kubangela ukuthi abantu babe le-speculative behavior batsho ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa izimali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi konkana kuzakwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi kule iviki izavuka itheni imali. Konkana-ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali. Kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le-US dollar idola ye-America kumbe i-South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayabe bakwazi ukuthi kusiyaphela iviki iyabe silesisindo esinganani.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elinjwa ngabotshekesha. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ube ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama leli lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli laselingitshela ukuthi amakhiwa babesehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, base bebiza bezama ukuthi Gwanda bethatha uG lwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amathiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingaki. Lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into liyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni kona kutsho ukuthi nje singamagwanda. Njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana kuthiwa e-Western Eclipse, mina ugogo wami ubesithi esinikisoni. So amboni ukuthi lokhu kungathwalisa nzima umuntu omdala kangaka azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda. Nje amathiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile. Ngiyabonga abasakazi labalaleli, siyabonga.
Siyalibingelela Studio 7 kini lonke bontungamini komo binonge mahlabi hayi khalo sethu liyasavinye okutakeleke lokhulu abayeke lokhuluma into ezingayisizwe bekhuluma ngigwaqo ukuthi ilungile libilungile ingalunganga loli esezisizwe zethu zibuhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi lo esikhiphe into zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga
Iyangibingelele ku Studio 7 sanibona sanibona abalaleli nabasakazi niyaphila yimgcilazi lokhulumayo mfowa amanxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiyakulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeka ithemba labo kakhulu kakhulu ku opposition le yesicc kodwa into engiyibona ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyandliwa futhi kulolu khetho hayi cha amathubo ukuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa ke uma engenayo engenaso istrategy ukuthi uyongena kanjani elokhu nganini estate house hayi cha abantu basazoyishisa sisi lana kahlehle ngikhulumele abantwini bakithi bakomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphizano right ikhipheni zano ke sibona mangabe kuuthi anikhiphizano bani bakwethu kuzani ekhaya izani ekhaya niphume entweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazohlala omunye u5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwana ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke izindaba zakini nibheke izindaba zakomthwakazi nizibone ukuthi mani ngabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engiyicela ukuthi lolukhetho lomalube ngelokugcina silokho sisiza abantu baseZimbabwe kodwa ke after lokho mangabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zani izojoina abanye abantwana bomhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyise umthwakazi viva umthwakazi phambili maqhawe
sisalibona libasakazi abahle nabalaleli bonke beStudio 7 siyayizindaba mpela siyayizindaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi baseZimbabwe sikhipheni izifonyo emehlweni amablinkers sibone lapho esiya khona yova khona abantu besibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lesipindi umama ukhuphe kodwa kwenzakele asikwazi kwenziwe njani right lokhu sisiza mahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana eginyiswa yiphi inyamazana eginyiswa ukuthi lizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-2PC abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu abakhangele inyamazana egidiniswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona omthwakazi abangabavotela ukuthi bangene ephalamende nasemakhansilini kodwa ake bakhangele i-3PC babonthi yanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le kuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu ababemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungise kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga ukhuluma ku-AK Buffalo
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona sitshone engathe sibili ubaba lo ukhuluma ngephathi ye-CCC ukuthi abantu sebedanile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayekela amanga ukhuluma nge-CCC i-CCC siyithanda njalo bona yibo abafuna ukuhlangahlanganisa izinto ku-CCC party dabe manje asozidabuki phatha abantu baqondisisa bakwazi ukuhlupha ukuthi lungaphi so yena nxa ukuthi yena uthengwe izanta angcolisa ibizo le-CCC hayi sebehlulekile asoze bakwanise lutho i-CCC siyaphumelela siyaphambili lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezeke labadlelana labezanu thina hayi i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona asiyehle asibuyele emuva umbuso wezanu kasisawufuni izanu phansi layo asifuni umbuso wezanu so lokhu bebhizi begcona i-CCC begcona uchamisa zithuleleni bantu bezanu lehlulekile siyavota siyavotela i-CCC loba kanjani ngaze liyenzi bantu bezanu thina sifuna utshintsho elizweni lekhathezimbabwe inhlala kahle alilakuthula nabantu bezanu so hayi ngiyabonga kakhulu okhuluma ngosibanda ngolekutswana
hayi mina vele kube kuya ngami impela kube nga indaba kube nga kule holiday impela elizwe abantu laba babulawa ngomnyangafu kube kuya kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlele kuyi holiday kuze abantu bekhala ngesihloko zabo ezakulwa umna ngakho kube nga maybe after 2 months uzilwe after 2 months kuyezilwe ebhalakhwe lapha kuyezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngumna ngakho lapha ukuthi wena kube kuya ngami impela kube kuyenzwa njalo abantu beke bezila khona impela behlale for 5 days bekhala bekhala izihloko zabo lezi ezabulawayo bekhala impela abantu kabuhlungu ngoba laba bantu kabazange bebakhaleni la manje abantu basafuthelene basazusizi ngalabo umna ngakho lapha kodwa ukuthi umuntu esinjebelele gijima ethi umna ngakho umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka hayi zisibuhlungu le nto yegugula wothi kakhulu 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 and la manje sisazibuza ukuthi kati abantu wayebabulalelani umna ngakho abantu wayebabulelani yiwo umbuzo esimbuzayo ukuthi abantu wababulalelani and akanamahloni impela okuya esindebeleni akanamahloni impela
Studio 7 njani Studio 7 ya ma kuthiwa umona ukhona ebantwini ya ugawulelo chuma umona uyabalimaza abantu abadala umona nge-America uyabalimaza baze baswele lokuthi bakhulumeni Fata kula ndaba ngayifunde eAmerica ye kwathini kwacha kwacima lapha indaba lilomona badala uzwakale uzikhulumela ukuthi lomona iAmerica izenzela into zayo ezihamba kahle line ezimbabwe ngiyalihlula khona ngaphuthi lilungi bakuthe democracy eAmerica le democracy indaba lisiba lomona ngoba lina kayikho khona ngaphi idemokrasi ekhaya ezimbabwe hayi kulani umona umona usuke elihlweni sibili uyenhliziyweni sokulandela izenzo lizokale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona ugawule sesengasazwakale ukuthi ufuna ukuthini kati vele ubaba yenalo wafunda wagcina azwakale nto ayikhuluma ugawule abadala chiyani umona ma
linjani linjani Studio 7 hayi siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo kodwa thina ngapha enkayisi lesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku ba vunyelwa yini ukukhampena ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena ngumbuzo bakithi shuwa ngikwazi ongangiphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo ngiyabonga
njani Studio 7
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, amapholisa esigodlo seWashington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama owake waba umongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye owake waba umongameli welizwe owethulwe ebulenjini iKelly yendlu kaMnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini uTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene uMnumzana owayenqotshiwe kukhetho nguMnumzana Joe Biden
Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the deck, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit for 4 years when I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanj and bad and kashan and jungle bobo. But look, but there's a king, but it's a pelling young. What in the middle of a teasing bogot? What in the middle of a voice on my tongue? Shish, like you, Michel. I don't know, I'm not going to go back to me and you're going to go back to me. I'm not going to go back to me. I'm not going to go back to me. I'm 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 going to go back to me. As well as the end up, double balls, the level is high, and when I listen, I'm a particular long bumper. Every time I'm going to spit, I'm going to tell my lesson, and I've got the hustle, the master, the passion, and brothers, it's cousin, and cousin, the social, the rapper, you got this, it's like a bunch of you're going to lose it. I'm going to move it. I'm going to lose it. I'm going to lose it. When I step in the booth, oh my god, you're going to cry.
ngeke balunge silugciba ke lapha uhlelo lalamhlanje kodwa singake hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana la ukuxexebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlule inyanga bevalelwe esitokisini ukhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past seven.